eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impuphu eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale leSenethi kwelemelika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impuphu eGrain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impuphu ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni, besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umombo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Abejimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabutho Moyo ovela kunhlanganiso yejimazi uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiya phambili impuphu iyabitholakala njani emagross ezitolo, lokuthi thina sibazise as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle kusiya phambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa ukuimport umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sort as private sector asingeke senelisi ukucover everything. But nxa sincedisana legovernment lohulumente sisingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program iye ayahlala ikhona. Ukuthi iprice izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abeGrain Millers Association of Zimbabwe.
Ubu umhlangano lapho nje ongade besitela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzange ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzange kuvikela ukubana i-product leyo impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka isithengiswa ngaphandle. Kuzange into ke zihanjiswe ngendlela efaneleyo kuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle ukusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayiz ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yena liseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kumamila bona abanoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayeneliswa ukuthi bayithenge njalo ibe lokhu impuphu ethengiswa ngemali eneliswa ngabantu kungenxa ukuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka abantu bayithola njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliswa umuntu wonke ngoba ikudla oqadile eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe lempuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono
aspect besikhangelele ukuthi i-price one i-pricing yempuphu i-change anje so that we can have a benefit that sizuze something then in the distribution yakhona as of now the distribution is very poor impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as safe sisile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela nxa ungela cash awuthole umkhangelele ukuthi government layo isincedi khonapho ku distribution and the pricing system ukuthi kona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze iprofit and the distribution
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe istudio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki
kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu
inhlanganiso yeGMAS iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama ngimele istudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-Studio 7
Idale le-Senate kwele Melika seliqalile ukuthonisa icala elitheswa uMongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lama-Democrats elithi kuningi okufihlwa nguMongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe ukuthi bethule ubufakazi obungenza ukuba asuswe esikhundleni. Umnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale le-Senate webandla lama-Republicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lama-Democrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump njalo labamele uMongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lama-Democrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumende. Lo mnumzana Milk Malfani umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump abathi balwazi mhlophe udaba lolu ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakumele zinike ilizwe le-Ukraine. UMongameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi uMongameli Zelensky wale-Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele-Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. Abakubandla lama-Democrats bathi uMongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. UMongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lama-Democrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale le-Senate bekhokhela ilizwe le-Melika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, Ukips the West to 7 uqoxe lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele
baya step ne step ne step according to indlela amanye ama impeachment trial ezakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton mosti ngoba iyo engathi yenzeke noma kusokuleminyake engu-20 engamachuma amabili yenzakala kodwa basebenzisa bafuna ukusebenzisa ama rules asetshenziswa ku impeachment ka Bill Clinton kodwa khona ukungazwisisani especially masukuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama Republicans afuna nje ukuthi into yakhona yenzwe fast fast vele acquitte u Trump kodwa ama Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini ngalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona ngazani abafakazi babizwa kumbe hatshi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama Republican ambalwa asibonakale engathi ila ama Republican esithi bakuma states la abangekho safe khona ama moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama independent sort of so babona ukuthi if banga vote ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma election lazayo khona ngo-2020 kuma states abo so I think bahambile bebuyele kubreak le bebethethile bebuyele kuma constituents abo babuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hayi abafakazi bafunakala. I think benzela ukuziprotecta bona kuma area abo.
Lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa lo Gives Dube we Studio 7 ekhona pha eWashington DC. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Nelson Chamisa uthi njengebandla bafuna ukuqhutshwa ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamlangunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson Mnangagwamlandu wakudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi obumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Ukwatiende ndawa imimukada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe.
Mina ngiyedlala lapho engazimhlophe ukuthi kule ngozi. Ngisazi ukuthi kule ngwenya yelakho kungiginya. Angithi liza ngibuze ukuthi vele bengidinga lesi sibe nesilengwenya. Sisiba esilengwenya kasingena. Kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo. Ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona. Kuyabe kuphume kuleso siziba esilengwenya lami sihlangane. Mina ngimile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue, Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakwele South Africa, umnumzana Thabo Mbeki, uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe nyakenye. Aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo zePollard.
Ya, kutalo kuasi ngoba thina ku reload silendlela ezahamba ngayo eyeza khamisa Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siya khamba ukukhulumisana okumidiyetwa international community.
Emazini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika uMayi thina njengabatsha sesiphiwe i-direction ngumkhokheli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident uMongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lo hlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidla kabili singadla ipholiji ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye ntambama siyadla futhi sitshwale sitsheba ngombhida inyama sisathenga sakwanisa ukuthenga inyama yadula.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza kumapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa ke watsho phambilini ukuthi kukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa nangabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enje bekade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha asanga sikubone lokhu ekubuseni kukamgabe wonke asanga sikubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Okhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo labatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezile viki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukwengena kuhlelo sithumelele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwelemelika uMnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kwele Venezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa yeSouth African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omgqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhlaka 22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezinsuku e-RTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani ye-VNR Baba emthethwandaba ifuna isikwelete sayo esedlula i-$3 million. I-VNR Baba yabhadalwa isikwelete lesi ngemali yama-RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi iqilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikwelete esathathwa ngemali engamadola emelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo le-MDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lwe-US dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Ade bengakwenza medi ukuthi bathi bona nxa uyithiwe i-RTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi uyenelisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke butsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana beZimbabwe izimali zabo akwaziwe ukuthi abakweleta ngazo, ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleto eziningi ezinye zama-local authorities ezinye zama-companies uyabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-RTGS imali angathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abathathole izimali zabo zingama-US bonds.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende. Kesizwe amazwi akhe.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali, yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuyi-1:1, kodwa-ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1 kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyabe ulahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yona leyana yabo-2018 kusehla kuseya phansi idola lisese-1:1. So kusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kufuze ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond nge-RTGS. I-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value edlula 25%. Iyabisiwile by over 25%. Kutho ukuthi vele yabo ungasela lutho. Yabo ungasoze urecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowo muntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle, kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyikuthi amabhizinisi amaningi eZimbabwe ayebolekile sokulula-ke ukubisela leso sikweledi, okufana nokuthi nxa kuyikuthi khathesi umuntu mhlawumbe wayithenge i-stand ekhansilini, ikhansili yamcharja ngama-US dollars ngaleso sikhathi, kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ama-services kumbe kuyini ekhansilini, kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula, mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice engibona ngathi nakungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona, ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona, umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile, asikho sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo. So akumanga kuhle, amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba, ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eWange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amathumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 zihlaliswe e-guest house yenkampani yewange Colliery kanye lelokitshini le-Cinderella. Iningi lalezi muli zivela ku-ward 9 elwendulo, njalo sixoxa lo-Councillor Fanny Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekele ekuthiwa yi-guest house ewange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lokulithembisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela elibuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa-ke labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu linile line kakhulu kwesikhatshana esingaba ngamahola amathathu, kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery, laphinde lawona eMpumalanga laseCinderella ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu. Kusukela bangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwalabana abayabeyakhe izibugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lolutubolinikalolo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu loCouncillor Fanny Chirwa, uCouncillor kaward 9 elwendulo ewange, lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona, njalo abahlezi e-guest house yewange Colliery. Kodwa lowo bekhuluma-ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu owewange laye esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela-ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Akuzange kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye mbijana, kodwa abantu lokhe bekhona e-guest house laphana abahambise khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo lempahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitshebo. So kungani kungcono, the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane nje.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-big rooms but it's just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba, kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani because amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengabo-birth certificates.
lo Councillor Fanny Chirwa ka Ward 9 eLwendulu sixoxelaye esewange olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.